Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingelo ani ephulwa ngokulumende esebenzisa abantu labo. Kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthiwa ngama job description le. Angikholi ukuthi kule job description yomuntu ikhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu.
Idale le High Court lithi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa ethoniswe ngeqala lokuthumba unkosazana Justina Mukoko ezimele.
Training le esithola ku Operation Florian iqhakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Uhulumende wakwele Bhilitane upha isipho semota zokucitha umlilo kukhansili yedolobho lakoBulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimaleka kubi abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje ngemva kokubhacabulwa ngamasotsha ekolishini leMidland State University.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Idale le High Court namhla linqume ukuthi kulungile ukubana owake waba ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Didi Masimtasa athonisiswe icala lokuthumba umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko elilunga elizimeleyo. Unkosazana Mukoko wathunjwa ngomnyaka ka-2008 ngabacuphi bamgcina okwesikhathi esifika phose inyanga bemhlukuluza bemethesa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa watholakala ngumthethandaba emsulwa. Unkosazana Mukoko udinga ukuhlawulwa imali efika ku-$220,000 ngumtasa labanye abagoqela uBrigadier Asha Walter Tafumanei, lo Chief Superintendent Peter Magwenzi phezu kokuthunjwa kwakhe lokhu. Umtasa yena osowasuka kulesi sikhundla njalo waxotshwa kubandla lezanu PF obesithi akwenzi ukuthi athonisiswe elilunga elizimeleyo ngoba icala ukuthi walidala emele uhulumende. Kodwa umthethwandaba ukwalile lokhu. Sixoxele unkosazana Mukoko yena othi uyathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba olusomthethwandaba namhla into nje elula ukuthi ngokuzwisisa kwami umsebenzi wabantu bona labo uhulumende awuhambelani nalokhu abakwenzayo. Ngiyabona usakhumbula ukuthi idale le-Constitutional Court lalaya ukuthi amalungelo ani ephulwa ngohulumende esebenzisa abantu labo. Kodwa abantu laba bephuma imisebenzi yabo lena ukuthiwa ngama job description le. Angikholi ukuthi kule job description yomuntu ikhuluma ukuthi kufanele ahlukuluzwe omunye umuntu. Ngoba nami ngilamalungelo ahambelana lalokho okuthile sombuso ukuthi bengingafanelanga ukuthi ngithunzwe njalo bengingafanelanga ukuthi ngihlukuluzwe ngendlela abanihlukuluza ngayo.
Seliyaqhubekela phambili njani indaba yokudinga inhlawulo? Siyangena nini emthethwandaba?
lokho akukaziwa ukuthi zangena nini sesiyalindela idale lomthetho wandaba ukuphilisa bisazise ukuthi lokho kuzakwenzakala nini
isona isinqumo esinje enkosazana Mukoko ungathi isichoni kwabalwela amalungelo oluntu la kuZulu nje ohlezi ehlukunyezwa ngamalunga kahulumende
Ngibona ukukhathekileyo lapha ukuthi abantu babekwazi ukuthi izinto abafanele bazenze izithi ngoba okushuphayo kathethe ekwephulweni kwelungelo loluntu ukuthi kwenziwa mashayana ingane kuyavunyelwa khona kungekho emthethweni ngoba into ebingekho ukuthi abantu bajeziswe ubuhlungu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi bakuphinde kusasa Kineza kubonayo ukuthi akufanelanga ukuthi abantu beZimbabwe bavele behlupheka ngemali kube yibo ababhadala lolu daba olwenziwe ngabanye abantu bezenzela bona okungekho emthethweni.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare.
Uhulumende wakwele Bilitane uyasola uhlelo lokuthenga imitshina yangalezi nsuku ezanceda iZimbabwe kukhetho oluzayo luka-2018 olokubhalisa abantu ukuba bavote olwe-biometric voter registration. Lelo lizwe lithi kuza kuba nzima ukuba lolu khetho luqutshwe lukhululekile kungela ukuqilibezela njalo kungela nsolo. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ekobulawayo lamhlanje ngemva kokupha isipho semichina yokucisha umlilo eFamona Fire Station omele iBilitani eZimbabwe unkosikazi Katriona Lieng uthe sebethiye ilihlo lokhozi ekuqapheleni ukuba uhulumende weZimbabwe ngaphambanisi uhlelo lolu ngoba esefake imigoqo ethize evalela inhlanganiso zomanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika ezinjengeSADC le-Africa Union ukukhangelisisa ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle. U-ambassador Lieng uthe izwe lakhe leZimbabwe livele lilobudlelwano obuqhulayo ethi iSADC le-Africa Union yenza izimiso ukuze kube lokhetho olumsulwa ethi inguquko kundlela yokuthenga limichina ayisekho mgceke njalo lamabandla ezombusazwe aphikisayo lawo ayasola lolu hlelo.
It's obviously for the government to decide the type of equipment it wants to procure.
Asifuni kungenela kodwa uhulumende usenendlela yakhe ayilandelayo yokuthenga imichina ngakho sikhangela ukuthi baza kwenza kuhle ngoba lamabandla ezombangazwe aseqalile ukusola uhlelo lukahulumende afunda ukulusebenzisa ekuthengeni imitshina yokubhalisa ukuvota eye-BVR.
Abenhlanganiso yeBilitane ebona ngezokucitsha imililo, i-Operation Florian, Fire and Rescue Services Humanitarian Charity, baphe ubulawayo imoto yokucitsha umlilo, imoto yokuthwala izigulane, lezinye impahla zokusebenzisa malanga onke. Lesi sipho sivele kubudlelwano obuqinileyo wokusebenzelana phakathi kweScotland leCouncil yakobulawayo. Umanjinela wezokucitshwa kwemililo kobulawayo, umnumzana Richard Peterson, uthe bayabonga isipho seOperation Florian ngoba sebenelisa ukuvula izindlu zokucitsha umlilo ezasezivaliwe, ethi njalo baphakathi kokuqala ikolishi elizafundisa omanjinela ngokucitsha umlilo.
Container containing rescue equipment, firefighting equipment, immaterial ambulance division.
Umeya wedolobho lakobulawayo, umnumzana Martin Moyo, ubonge kakhulu usizo olusuke kwabe Operation Florian ngoba luvuselela luphinde lwengeze ulwazi olulabo manjinela beZimbabwe ngoba sebebanengi befundiswa lumsebenzi.
I-training le esithola kuna singeni ku Operation Florian iqhakathekile kakhulu ngoba ikuvuselela ulwazi kuma firemen ethu njalo lokuba kweza beye kuzinga eliphezulu esingathi thina international standard.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Shepherd Ndlovu owasungula uhlelo lokuthuthukisa izindlu zokucisha umlilo ongumbalisi eUniversity of Central Lancashire eBilitani okhokhela omanjinela beOperation Florian uthebaze njalo lonyaka ukuzofundisa lokupha isipho ethi uyajabula ngoba amadolobho ambalwa aphakathi kokufundiswa ngezokucisha umlilo kuhlanganisa labo manjinela beZambia.
Sibuyile njalo lonyaka sitraina abantu bakobulawayo labavela kwamanye ama-town lama-cities but lonyaka sibe labantu abavela eZambia.
Izitishi ezimbili zokucisha umlilo kobulawayo zasezivalile kodwa ngosizo lwe-Operation Florian osolile minyaka eyisikhombisa izitishi lezi sezatholiswa imitshina eneleyo ngoba phambilini izakhamizi zaleli dolobho bese zisengozini yokuqhamuka kwemililo kungela mota zokuyayicitsha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-National People's Party lwenziwe ngempela sonto kodwa alusenelisanga ukuphuma lenkokheli yonke ngoba kube lembiko yokuqilibezela njalo enye inkokheli ayifikisanga inani lamavoti elifunakalayo kuzigaba zonke zelizwe. Leli bandla lithi lizaphinda njalo ukhetho kumelelwe ukuya emhlanganweni we-Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla sebandlaleli le-NPP umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini kade kusenzakala.
Ngewikendi kade kulokhetho kade lukhona. Ukhetho lolu kade lukhona lolu lelongo lokukhetha i-top 6. Ngakho-ke bakhethiwe sebengenile ababe nama-6 provinces. Osokhona kathesi ukuthi kubona phana ku-vice president uStepha isikhangelelanga ukuthi ziyancikilana loncube ukastate ukuze kuphumeke kubone sifonayo ukuthi owinilela phana ngobani. Kodwa kuluhlazi ngoba sifonayo zani ezinye indawo zizaphindwa nje ngenxa yokuswelakala kwendlela eqondileyo ebalulekileyo ukukhetha. Kukhanye kusiba khona kukhanya kwezanu lokhanya ukuthi khona lethi lisiye ethethweni ibona sebenesezini kudala ebhokisini. Sesikubambile ke lokho abantu babhizi ku-ground nakhona ngale msamo lapho engulukudela khona kubalelwana khona ngalo kubonakele ukuthi hayi akule complaini laphana emashini kweHarare endaweni zonke lezo ezikanjiweyo baza kuba ne-rerun nxa bahambise ngendlela ebalulekileyo. So-ke ukhona okuqedisekayo ukuthi uStepha uzabakwazi ukuthi usewinile mzana kuza kuba lokhetho olwakobulawayo. Ngaphandle kwalokho hhayi sifanana nje ukuthi la usakhankasa udinga lolo khetho ukuthi uthole abantu abangamvotela.
Bona asebenelisile ukuthi baza kuya phambili sebekhethiwe ngobani?
Hhayi kukhanya uMavayire sekhethiwe nalo kuthiwa ngumfundura usekhethiwe.
Nguye yedwa?
So ngabona hhayi uMbayiwa we-treasury ukhethiwe. So yibo labo sebenqobile lalo kuthiwa nguNyantoro lo laye ukhethiwe. So kutho ukuthi sokusele yile kucilele yaseka nobaba uNcube.
Yona iCongress kahle kahle ikhangelelwe ukwenziwa nini njalo ngaphi?
Akukacaci akuwakhulunywa konke khona lokho basakhangela lokuxotshana nalolu khethi bese be-announsa ukuthi hayi sebekhethiwe laba yilaba. Ku-Congress esiyahamba ngelanga elithile sisiya endaweni ethile kuseseyimfihlo kusegudini.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla, ilunga lebandla le-National People's Party, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kulabafundi abathathu abalimale kakubi abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje ngemva kokubhaxabulwa ngamasotsha ekolishini le-Midland State University ngomgqibelo. Abathathu laba ngabanye babafundi abatshaywe ngamasotsha la ngesikhathi belungiselela umhlangano wokukhonona ngembadalo yemfundo. bekuye kwaba lembiko ethi amasotsha la ebephindisela ukuchaywa komunye wawo ngabafundi. Kodwa inhlanganiso yezinaso ithi abafundi laba bachayelwe umhlangano obuqoqwe phezu kwemali yefees. Namhla khona izinaso ithi kulabanye abafundi abazinkokheli zayo ababotshiweyo ezishabane. Sixoxele omunye wabakhokheli benhlanganiso le uAlistair Pfunye.
Into azikhona ukuthi le campaign esukuyilontsha efees down ukuthi si-address indaba le yama-fees ukuthi abantwana ba-attachment babhadala ama-fees njalo la ma-fees ekoleji adura. So sikanayiza imeeting yethu ukuthi siyahlangana ntambama ngama-aid ukuthi senze imeeting yethu fonti campaign yethu sisebenzisa ziphi indlela zokuthi si-execute. Then kunama-students ade vele senga ebuye campus for that meeting iba bashesha la masotsha basebethayi ngokucabango sifuna zathi kulo muntu ade ethengise information ngoba even athe sikhulume ey'shabane uchairman wezilaso athi god madida labaye ama-comrades ayi-5 kuthiwa abadistebhile esi-comprense ade befuna ukuyenza abaye sebebothiwe.
Kule mbiko ethi ibelixabane la masotsha kuthiwa bakhona abatshaya isotsha ngolwesihlanu, amasotsha ke asebuya emaningi ezophindisela ngomgqibelo. Akusilo qiniso yini lokho?
Aloku ngamanga isitebhi sifuna ukuzama ukuzuza iway yokubalekela indaba kadiyiwe. Akulo ama-students ahambe atsha amankazana abo ngamanga lawo. Qintekile ukuthi abantu abade bekuya kumithi ngoba omunye wabo otshayeyo uchairman wemi-chapter yama-students ahlale senga.
Balimele kanganani abatshayiweyo? Sibona impikitsha lapho abaningi bemangobongobo.
Akutshaya bayitholuku but abaye babalekile but ababedly injured bayi-3 abasesibhedlela kathina. Khuluma kulabayathi abathesadebekilinsha ukudla ukuthi bebanika khona ngani.
Ngobani amabizo abo?
Engikwazi kakhulu ngu-Brian ngoba ngumchairman wesenga yathi ama-students la amayadi phonge ukuya. So information enjaye ka-Brian.
U-Alistair Pfunye ngomunye wabakhokheli bezinaso. Sixoxela ese-Midlands.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe lapho unkosazana Justina Mukoko asebophise umnumzana Didmus Mutasa esitha amapholisa akhe ensitha aphosa ambulala aze amthumbe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abangaba ngamachumi amathathu beqembu le-El Shabab ababikwa bebulewe ekuhlaselweni okwenziwe emangweni owe-Bahadade kwele Somalia libutho lomanyano wamazwe e-Afrika ele-African Union limanyenele likahulumende we-Somalia ngempela sona.
Osakhulayo oweZimbabwe umnumzana Herbert Knight Ganje owakhala la isikolo esemncane wafika wadubeka okwesikhatshana kwele Botswana khathesi usengusomabhizimusi onode okwamagama elenkampani ebamba izigidi lezigidi zamadola ngomnyaka. UGanje uxoxele uMartin Gwenya weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Umnumzana Knight Ganje wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2004 eleminyaka elithumi lasikhombisa ngemva kokukhalala isikolo ekubanga lakuqala lesikolo se-secondary ekuform 1 eLord Malvern High School eHarare. UGanje uthi wabona ukuthi wayengenzi kuhle esikolo njalo ngasathandi watshela unina ukuthi hatshi okwesikolo ayisikho kwakhe, wathembisa kodwa ukuthi uzaphinda abuyele eklasini.
I always found school very boring, you know. and I was never really good at school, you know.
Ngathola ukuthi isikolo sasingakwabitheki.
I decided
ngamboni intuthe school. Ngakhuluma lo mama ukuthi ngichiye isikolo ke ngizudle lamazwi. Nanxuswa umngane wami eBotswana. Ikuthi nzama ukuvula ibhizimusi yami yona lesi ngilayo khathesi.
Lalamuhla uGanje kakabuyeli esikolo kodwa sikwenzekele ukuthi swasungula inkampani engumaqhuzu kuhlangothi lomkambo omemezela amabhizimusi advertising agency H&G advertising belama ofisi emazweni alithumi lantathu kuzwekazi leAfrika. Udibe ungalula ekuqaleni ngoba wathi efika eBotswana walala evinkilini letuck shop njalo esenza imisetshenzi yana efana lokupenda wenza ukuthi ayenelise ukulondoloza imali yokubhalisa inkampani.
Yeah, when I came to Botswana, I think after my first week
in eBotswana, ngahlala evikili in the tuck shop okomnyaka.
I was staying in a tuck
shop. Ngilo mattress kanye lo bhayana wengubo.
That's
kodwa ngangilokhe ngicabanga nje ukuthi ngiza kwenza njani ukuthi ibhizimusi lami liphumelele.
Uthi noma nje engaqedanga isikolo angeke akhuthaza abantu ukuthi bangayi esikolo. Uthi khathesi katholi isikhathi sokufunda ngoba ihlala isendleleni kodwa uthi oqakathekileyo ukuthi ulolwazi olupheleleyo ngebhizimusi yakhe.
Even me myself, I'm a keen reader, so even though
noma nje ngangingafundanga okuyangabi kodwa ngiyakwazi konke ngebhizimusi. Ngingenza nje noma yiwuphi umsebenzi enkampanini
yami.
Ibizo H&G advertising liphuma kumpawu zakuqala kubizo lesibongo sakhe uHerbert Ganje. Inkampani yakhe inabasebenzana layo abaningi abagoqela amankampani amakhulu omhlaba afana labo Coca-Cola, Unilever, Emirates, CSLs kanye lebhanga leStandard Chartered. Ibhizimusi kaGanje ibiza izigidi lezigidi zamadola eMelika noma nje azange afune ukutsho intengo yayo. UGanje uthi uzimisele ukuncedisa osomabhizimusi abasakhulayo njalo bakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba uma ungahambi kuhle. Uthi ukuzithola ekuluhlu lweForbes Africa Magazine lwabatsha abalitshumi lantathu abakumabhizimusi athembisayo kwele Afrika kwamangalisa. Usakhulayo uthi ukhulele emzini weWaterfalls eHarare lapho afunda khona esikolo seprimary iFrank Johnson ngaphambi kokuba aqhubekele phambili esiya kusecondary eLord Malvern lapho afunda umnyaka owodwa wahle watshiyana lemfundo. UGanje lokhe eyimpohlo kodwa uthi ukhona osethandana laye njalo ukufaka indandatwa kusekho khatshani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zemapanzure leMondongosi ezweshabane zikhala ngohlangothi lwezokwemba ukuba selubalethele inkinga eziningi kumpila kahle yabo lezifuyo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weshabane uthi akala nkinga ngabamankampani amakhulu abalisa eyeGodad komapanzure leMimosa Chrome Mine esigabeni seMondongori. Zisithi amankampani amabili la ayakuzwisisa ukuqakatheka kokugqibela amagodi lapho sebeqede ukwemba iChrome ukwenqabela ingozi zokulahlekelwa impilo kwabantu lezifuyo kanye lokuvuselela umhlabathi banelisa ukulima. Umnumzana Kudakwashe Zireva ngomunye wezakhamizi zaseMondongori eyisiphathamandla njalo seMondongori Resources Community Development Trust ebona ngezokulondolozwa kwemvelo, ukuhlala kuhle kwabantu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo abo.
Izela ingakangeni lapha. Sasilohlupho lokuthi sasingakwazi ukuthi abantu ababuya ukuzoyemba kumele ukuthi babe lamaphepha ukuthi i-right yethu ukuthi sibabuze sibe lolwazi lokuthi balawo yini na kumbe abalawo. Xa bengelawo sibaxotshe bengayembi. So kathesi sesilolwazi. Nxa bengela amaphepha abo ama-EIA bengela ama-license siyabaxotsha kanye kanye ngebuyela.
UZireva ongunobhala jikelele njalo kukomidi yezokukhulumisana labenkampani yeMimosa uthi angagqitshelwa la magodi uZulu uzokwanelisa ukuqhuba inhlelo zentuthuko ezimlethela inzuzo.
Amagodi lawo abulala inkomo isigebenga sihlala ngikhonale. Abantu bafela phakathi futhi kwama emanzini. So yilo hlupho olukhulu esilalo. Lawo amagodi awama chrominers sesicabanga ukuthi sikhe siwatshintshe sifuna ukulima sifuna ukwenza inhlanzi sifuna ukuvala naturally ukuthi inkomo zingangeni labantu bangafeli phakathi
inkinga uzireva ethi ikulabo abale migodi emincane ama small scale miners labemba okungekho emthethweni amakorokoza
but ale mine enkulu hayi kungaba kungcono ngoba sile platform yokuthi siyake sikhulume nabo sibonisana ukuthi ama problems esilawo yiwapi singawaqeda njani
ukungenela kwabenhlanganiso yezela esigabeni seMontongori izakhamizi zithi kusize kakhulu ngoba kuzivule amehlo kwezamalungelo azo lokulondolozwa kwemvelo yazo unkosikazi Thinomuwonga Dlodlo ngomunye wezakhamuzi zakulendawo okhathazeke kakhulu ngalesi simo
le mimosa sesikwanisa ukukhuluma layo sasingakwanisa ukukhuluma le mimosa nxa yokuthi sasingakwazi ukuthi lati silama rights ukuthi sihambe emimosa kodwa iziyela ize yibuye sahamba sayekhuluma labo khathesi sebekwanisa ukusinceda le kusakela izikolo abantwana bayeke bathathi befundisa khathesi ama old people bayabuya bebaniki grocery
ngaphandle kwalamagodi unkosikazi Dlodlo uthi belobuchapa obukhulu ababenzayo omakorokoza laba lapho besemba ichrome
bayabuya besuka eslovela gokwe bebuya bemithisa abantwana bayasishiya abazukulu bangamithisa sebebaleka bangasebenzisa amatishu amaplastic inkomo ziyabuya zisidla zigula zisifa izulingana amatishu amaphepha amapads ayahamba edamu
uzulu weMontongori uthi okwenza baqholoze omakorokoza laba kuyingoba besekelwa iziphathamandla ezilezikhundla zaphezulu kunhlangothi zikahulumende lenkokheli yombusazwe ezibavikelayo isikhathi sonke lapho befuna ukuthathelwa amanyathelo anzima zifisa ngayo uhulumende uyangenela asize ukuthini bajeziswe laba bantu lapho besephula umthetho njengoba abakuchiyayo kuyingozi empilweni lempila kahle kaZulu lezifuyo zabo kolunye ugwalo olwalotshwa ngabenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwemvelo yezela oluthiwa From the Great Dike to the Great Threat abenhlanganiso le bakhuthaza abamankampani emba ichrome ukuba asebenzisane loZulu wakulezo zigaba lapho kutholakala khona amatshe aligugula kwezokutholiswa kwencwadi ezivumela ukuqhuba imisebenzi yokwemba ukwenzela ukuba babanjwe ngamandla ukuzilungisisa lezo ndawo ngimele iStudio 7 ngisezwishabane ngingumevis gama
kwezemidlalo obengukaptain weqembu leHighlanders ngomgqibelo uTenda Ingulube uthi kuzamele bafunde ukusebenzisa amathuba abawatholayo ukuze banqobe emidlalweni yabo yalonyaka kubika uJoseph Njanje
uTenda Ingulube utsho lokhu ngemva kokuba iqembu leCapes United linqobele iHighlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa kufinali yalonyaka yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield sikhangele umdlalo wenqindi ingqungquthela kusigaba seheavyweight elizweni leZimbabwe uThamsanqa Dube uthi ulethemba lokuba umdlali wakuleli uCharles Manyuchi uzaphinda yenze izimanga njalo ngemva kokunqotshwa kwakhe nguKwadratilo Abdukhwazorov ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe elizweni leSingapore uManyuchi ulahlwe phansi sekusele imizuzwana ukuba kuphele ihlandla lokuqala lomdlalo ngesikhathi yetayila elengise izandla zombili njalo uDube uthi imbangela kube yikwehluleka ukuhlala ezivikele ngaso sonke isikhathi uManyuchi lo Abdukhwazorov bebelwela isicoco seWorld Boxing Council Silver Welterweight ebesiphethwe nguManyuchi njalo uDube uthi ulethemba lokuba lomdlali engasihluthuna njalo nxa engathola ithuba
ngiyethemba lokuthi uzabuyela futhi back and ibelt leli uzalithatha ngenxa yokuthi umuntu ole heart umuntu ole sifiso umuntu ole belief ngento ayenzayo umuntu ozinikelayo ku training lakho kuyatholakala yi win or lose so into yekhona uzabuya back simtshayeleni izandla umfana ngoba usebenze kakhulu
ukunqotshwa kukaManyuchi kutsho uba sekuzabanzima ukuba athole ithuba lokulwa labadlali
ayisikhathi asisavumi siyabonga Njanji igama uChris Gande lilale
lo nto ungamile inkomo
si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.